Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga libuka njani izibuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 July 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba intatheli zindaba yestudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eHarare.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi nxa sikhangela izihlobo esezisishiyile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kwezigondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili esithi umkhakha wegciwane le-coronavirus olobukhali othiwa Delta yiwo osubhahile elizweni.
Nje batejobheka indawo eziningi bekuvaliwe, vele amashopu abevaliwe, iziphaza lezo zamandiya izo ezinye bebethengisa bevula amawini.
Udlakela lwe-South Africa solwesatshelwa ukuthi luzaletha indlala eZimbabwe ngoba ukudla okuningi kuthengwa khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Intatheli zindaba yestudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eHarare. Ube leminyaka engamachumi amane lasithupha 46. Wasebenzela inhlanganiso zentatheli zindaba ezimbalwa ezibalisa iDaily News, Ziyana leStudio 7. Lapho asuka khona esiyasebenzela umanyano we-United Nations esebenza kwele Ethiopia. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kwezigondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe kumemethekwa kwegciwane leli. Uthe umkhakha walomkhuhlane ohlasela ngamandla obizwa ngokuthi iDelta odabuka kwele India yiwo osubhahile elizweni kulezi nsuku. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uveze ukuthi uhulumende unqume ukuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamaviki amabili. UNtungameli Nkomo Studio 7 uqoxele esiphathamandla senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19, iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi lumkhakha owe-Delta variant siwubona ukuthi nxa sikhangela izihlobo esezisishiyile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, nxa njalo sikhangela ukumamatheka kwayo, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya ngendlela eqinisekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi ungamemetheki usiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simzwile sithi kuzaba khona abazancedisa amapholisa ukwenzela ukuthi abantu belandele umthetho obekiweyo. Ngakho-ke ngibona ngani kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto esiyamukelayo.
Ukulwisana lomkhuhlane lo ungathi sokunzima kanganani njengoba umkhakha lo omemetheka kakhulu owe-Delta sokuyiwo obhahileyo eZimbabwe?
Mbona into esiqakathekile kathesi yikuthi abantu beZimbabwe bethole ama-injection, i-vaccine, ukwenzela ukuthi bethole indlela yokulwisana lalo mkhakha engabanika ithuba lokuphila. Ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa umuntu uhlabile injection aloba nxa yothola kuba ngcono indlela lwisana lawo ngakho ke kuza kuba nzima kathese abantu abaningi ngenxa yokuthi siphakathi kwesikhathi sokugodola siphakathi kwesikhathi njalo abantu abalokhu besamelele ivaccine ingakwani umuntu wonke ngakho ke kuyinto eqakathekile ukuthi ngabe iyatholakala uhulumende alethe ama-injection abekhona ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ivaccine.
Kuyini ongakukhuthaza?
Into esiqakathekile ebantwini ukuthi lo uhlabile lo ungahlabi yikuba ngaso sonke isikhathi umuntu agqoke imask yakhe, ngaso sonke isikhathi umuntu abekhatshana komunye, ngaso sonke isikhathi sikwanise ukugeza izandla, sisanitize, singadinwa ngalokho ngoba yiyo indlela ezasivikela kakhulu ukwenzela ukuthi singawutholile umkhuhlane. Abasezimoteni, abagada ozupko, abangena kuma-supermarket, nanzelela ke impilo yakho bekhatshana labanye abantu ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ungawutholi. Njalo siyakhuthaza uhulumende ukuthi ngabe engaqhubekela phambili kube sithole ke ama-vaccine injection eziningi ezizakwana wonke umuntu eZimbabwe. Lokhu sesekhatshana.
Umnumzana uSenis Banda isiphathamandla senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasitshiyagalombili, 38, ababulewe yi-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abantu abazinkulungwane ezifika phose ezine, 38, babanjwe igciwane le-coronavirus. Kodwa lolu gatsha luthi izibhedlela zakobulawayo kunye lezenkabazwe azethulanga amanani azo izolo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lababanjwe igciwane leli abayi 496. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala iCOVID-19 lokhu lisiya phezulu. Izolo kubikwa ukuba kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu, 29,334, abahlatshwe ijekiseni yakuqala. Ekuqhubekeni kodlakela kwele South Africa, izitolo lamafekitali sokuvaliwe sokuthiye abantu bengelakudla ezindlini. Lokhu kwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuthi leZimbabwe lakho kusilele ukudla ngoba okuningi kuthengwa kwele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uthembise ukuletha ukuthula kulelo lizwe ngomvulo, esithi ababangela loludlakela bazajeziswa. Udlakela lolu luqale esabelweni sekwaZulu Natal lapho okwavalelwa khona ejele ongumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma. Lwaqhela lwaya kwamanye amadolobho lapho sekutshiswe impahla, izimota, izitolo zagqekezwa kwafa abantu abedlula amachumi ayisikhombisa, 72. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngumbuza ukuthi umumo ubunjani izolo.
Namhlanje belukhona odlakela kwamanye amalokishi kwezinye indawo nje la eJoburg, but bekungakubanga njengamanye amalanga njengayizolo nangemva kwayizolo. But kwezinye indawo bekuthulele, ngike ngaya deliver eKruger Correctional Service, hayi bekunormal nje. But eJoburg indawo eziningi bekuvaliwe vele, amashopu abevaliwe, izipaza lezi ezamandiya yizo ezinye bebethengisa bevula amawindi, bedayisa ngamawindi phela.
Sizwa abanye besithi sebe qalisile ukuphila ngendlala bengasenelisi ukuthi bayathenga ngapi ukudla. Unjani umumo nxa sikhangele udaba lwendlala lokuthi abantu kabanelisi ukuthenga abakufuna?
Ya, abenelisi abantu ngendlela yokuthi indawo eziningi zishisiwe, like ama-mall lapho abathenga khona, o-Shoprite nabobani bani, okuningi kugqekeziwe kwathathwa into zonke nje eziphakathi. So into esiyibhekeleleyo nje ukuthi emalangeni kuzoba nama-shortages ezinto lezi ama basic things njengabo umpuphunanana ngoba ama trucks aweneli azo supplier emadolobheni la njengabo Joburg aswala phaya khona ngalolu dlake so hey into indawo ezinengi zivali abantu abakhona ukuthi bathenga akona indawo angathi ngakhona ukuhle
manje ngokubona kwakho udaba lolu ubona ngani luzaphetha njani
udaba lolu luyahlupa loqedakala ukuthi luzophela kanjani kumbe luzoqhubeka phambili asibone asinalwazi nokuthi kuyakho kodwa nje into engisabelayo ukuthi uzogcina sokuvele kugcine kuvuka le xenophobia angitholi kahle le ndaba ngoba kunenye ividiyo yabantu laba abanye abakhuluma lemlolo lwakithi olweharare ngalade belutha lapho so kunevidiyo yakhona esekulatha kuma-social media so abalapha labo sebe-accuse abantu bale ukuthi ibabalutha
umnumzana Abel Khumalo isizalwane sezimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi isithumele incwadi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ikhala ngokuthi yahlambazwa nguJaramba owathi amatitshala ayadedesa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter. UJaramba usebenzisa igama lokuthi Jamwanda wathi amatitshala ayadedesa njalo kumele basebenzise iziphathamandla zezikolo ukwethula imbiko yazo ngoba bona bengenelisi. Linhlanganiso ecothoze uJaramba ngokucatsha ngegama lokuthi Jamwanda yena isikhulumeli sikamongameli welizwe. Siqoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye maphepha moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umbiko kaJaramba thina njenge-ATUS siwuthatha njengehlaya. Okwaqala uJaramba ukhulume umbiko lo esebenzisa ngesilungu abathi yi-shadow tweet lapho angazivezi khona ukuthi ngubani. So thina njenge-ATUS sithi lihlaya kodwa ke njengoba abantu bekwazi ukuthi uJaramba ngu-spokesperson ka-president siphinde sikuthathe ukuthi liyana inkulumo evela kupresident yikho abakuchoyo ngababalisi nxa bebakhangela ukuthi ababalisi babona njengokungabantu nje okungalancedo empilweni.
Manje yena limthumele na umbiko wenu uyakwazi ukuthi limi ngaphi ngalolu daba?
Yebo, umbiko wethu siwuthumele. Ngikhuluma nje kanje ngumuntu osekwazi ukuthi sithini njenge-ATUS. Simthumele yiyo i-account yakhe i-shadow account ayisebenzileyo kaJamani. Saphinda samthumela ku-account yakhe ayisebenzisayo yiyo kaJaramba. Saphinda sathumela ehofisini lakhe.
Manje ngokubona kwenu imbiko kamnumzana Jaramba ingaba itshengisa isimo kumbe ingqondo kahulumende ngodaba lwamatitshala ngokubona kwenu?
Ngokubona kwethu imbiko kamnumzana Jaramba iveza obala ingqondo kahulumende ngababalisi. Akusuye waqala uJaramba ukukhuluma kanje. Ungabuyela emuva sizakhumbula ukuthi umoyo former minister of foreign affairs wake wakhuluma kabi ngababalisi. Lokhu kusivezela ukuthi futhi vele ma behleli bexoxa bekhangela indaba yababalisi ababakhangeli njengabantu abaqakathekileyo. Kodwa ke thina njengababalisi sithi sibezobekhuluma ngo-vision 2030. U-vision 2030 vele angeke aphumelele as long as i-education yethu eZimbabwe kathesi ingakhangelwa. And indlela yokuqala yokuthi bakhangele i-education ukuthi bakhangele iholo lababalisi bese bebuyela emuva bayikhangela isisekelo sombuso. Sikhuluma free basic education. Kunje kathesi sikhuluma abadala abaningi bazayihluleka ukubhadalela abantwana babo ama examination fees. Singabuyela kumbe siqhubeke siya phambili uzathola ukuthi izinga lethu lemfundo sesiliqathanisa lamanye amazwe aseduzana kade bevele bengasilandeli uzabathola sebephezulu. So khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende nje wethu ayimfundo kalandabala ababalisike bona vele ngabakhangelayo.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. I
iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle zigqekeze emoteni ukususa inkalakatha yenyoka ngemva kokuba umnini wemota ebalekile. Abantu sebebone inyoka le emoteni yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iziphathamandla zakwele Mozambique sezimise ibutho lomanyano we-SADC kade limele liqalise namuhla ukuyaphathisa empini labahlamuki. Iphephandaba leli lithi eleMozambique lithi lifuna ozakhokhela leli butho abe ngoweZimbabwe hathi kwele-South Africa leBotswana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Angibingelele kumuli yestudio 7 nobuholi bayo bonke, ikakhulu abafundi bezindaba nase-Voice of America. Ngithi ake niphile muli yonke yobuholi bestudio 7, philani nami ngiphile. Ngibingelele nabalaleli futhi bestudio 7, ngithi nibahle nkosi. Engiza kutsho yikuthi kuba lesimanga nje laphana kwelizwe lakithi laseZimbabwe uma sokukhitshwe imali lomuntu kumbe esingathi unambuya nehanda. Ngingazi ukuthi lokho kuhlongozwa ini ngoba amaqhawe akuleliyani lizwe maningi kakhulu ongangokuthi ngeke wakhetha umungelayo i-tribalism ukuthi uyefaka umuntu mhlawumbe esingathi thina wasesishoneni noma sithi oweluhlu lwakho ya ngoba maningi amaqhawe esiwabona khona eZimbabwe akhona omzilika awukhona lezinyani lakhe uLobengula bakhona bonke onkulumani ongangokuthi kuqakatheke ngani ukuze kuyefakwa unambuyane handa uma kuyikuthi ngempela elizwe laseZimbabwe la tribalism khona kuright kufakwe kumabondi efakwe kumabondi ngoba nje kungayisiyona imali le kuliphepha nje elifanekiswe yena unambuyane handa kufane nje lesilabus efanekiswe nje oJohn labo Mary sithi akusiyo into engayifaka ibukwe ngumhlaba lo uyifaka njalo ephepheni elingasilo lutho elingavalwethi lutho bonakala nje ukuyeyisa ilizwe leZimbabwe esizathi bonke abaholi kumbe abakhokheli bamazwe kufanele bekwazi ukuthi ngelinye ilanga iyaguqa inkonyane isivuma umthetho kufanele befunde ikakhulu ekuwoneni nansi imbube yakwele South Africa enguJacob Zuma isigcine isuka from ku president isiyaba ku president laba seZimbabwe lilindelekile ukuthi kwenziwe kanjalo nani nisuke ku president umntabe uyi president yikho enyithi mina indaba lakho futhi njalo ngidlulise ukuthi e ground izagcina abanengi vele sebesezikhindini hlalani likwazi ukuthi ubuholi ngeke busihlale busezandleni zenu kodwa ubulungiswa buzahlala busezwe. Angibonge muli yesudi 7 ngibingelele laphana usibongiseni umfana umfanakalayi esigodlweni sasemachinge ngaphansi kobuholi bembube kumxotshwa ngithi nilale kahle
njani basakazi bestudio 7. Hayi thina sikhona lapha eZimbabwe kunzima kunzima bafowethu simi hayi namazwi nje amalutshwane emfisa ukuthi nje singathi ngike mbuze mina ngumbalisi kambisi yake mbuze ukuthi umnangagwa uthi yena le government yakhe kalayi imali yokubhadala izisebenzi kodwa nje ngiyake ngizibuze ukuthi sinezihlobo zethu esihlala lazo kwesinye isikhathi kwezinye endlini eyodwa nje uyathola ukuthi usesibuthweni kumbe ku-uniform defoce bayathola imali engcono so kutsho ukuthi umnangagwa imali angalayo imali yokunikeza amateacher yiyo ephelayo kodwa yokunikeza abanye ezinye izisebenzi zikahulumende iyabe ikhona ngoba siyakwazi njalo siyawazi la ma-payslip abangane bethu esilabo abasesibuthweni yake ngithi nje ngembuzo ukuthi imali angalayo ngeyokubhadalwa abaqambisi na kumbe imali nje kalayo ake achaze nje bake bachazele uhulumende weZimbabwe sike sizwisise ukuthi hambe uhamba kanjani
ye livuka njani bantu bakastudio 7. Mina mfu ukhuluma ngamafutshane rendaba yezano izano isihlukuluze kakhulu from ingena esihlalweni up to now 41 years kambe abantu abakuboni yini khonoko ukuthi izano ihlukuluze okunganani izano ihluphe abantu okunganani kathesi babhizi abantu bezano bayagijima bayathunga amakhephezi bayathunga amantsaro bayathunga amaxiye amaxiye bayathunga izinto ezijiyene bayathenga amathosha echayi China bayawo tenga ma rice lo mumbo na lo abati kona unga tengisira ma private company ka uhambe BGMB yo tengisira kona ngumumbo abazathi 2022 be uthatha bese anika abantu bezano bona labo maso u campaign babe sebe nika abantu amacho chamanzaro ama t-shirt ama mask tesiba busy bayathunga asikhangeleni abantu bezano ukuthi izano irobuzo obungana ikakhulu enyamendlovu kithi kona ngabe enyamendlovu izigaba zenyamendlovu emaris increment siyakhohlwa ukuthi thina abantu abenu siyafa kwamanye amazwe ngapha sithwele nzima kwamanye amazwe eSouth Africa ubuke kwabane xenophobia abantu bachayiwe eBotswana ngapha kuphilwa nzima kathi indaba lingalimuki bantu bakithe enyamendlovu kona ngapha wo village 5 entabeni konke bo village 1 eShevari kona ngapha eStanhope indaba lingalimuki kona ngapha ko Peterson konke kusiya phambili le indaba lingalimuki bakithi siyacela bakithi lilimuke lingahengwa ngama maski lange manzaro ukuthi ha ngimina ngilwele istendi sami istendi sakho angeke vele usathelwe la nxa izani ingaphuma ngiyabona
eh sanibonani balandelwe istudio 7 hayi namhlanje ngizama ukubonisana ukuphawula lapha ngesenzo sika baba umsholozi yemina ngwami umbono umsholozi uthethe indlela eright yokuthi azinikele emaphoyiseni ngoba phela umsholozi waphakamisa isandla efunge ukuthi umthetho sisekelo wase South Africa uza ulandela okudlulileyo lokhu kangikhulumi ngakho yibonga lokho akwenzileyo ube yisibonelo esihle ngibonisa labanye ama leaders ase Africa asathatha ukuthi umthetho baphezu komthetho bengakhohlwa ukuthi lapha bakhona basemsebenzini umsebenzi uyaphela lowa yini ngoza sebenzisa umsebenzi amandla akho ngesikhathi semsebenzini sizafika isikhathi sokuthi ungabi lawo amandla wona lawo obulawo ukumela ngesikhathi usenza into esiphuma endleleni ngibone ngathi iAfrica lomhlaba ngibone ngani ufanele ufunde okukhulu kusukela namhlanje kufanele ufunde okukhulu ngoba nathi singabantu asiboni ukuthi sizaphila sihlukunyezwa ngabantu bese ezikhundleni ukuthi bona baphezulu komthetho kuzaphela lokhuyana ngiyafisa mina ukuthi ebantwini la kuma leaders eAfrica lawo semhlabeni akufunde ukuthi singabantu nje siyafana akula umuntu okuthwa lo umncane but ungathi uyabheka kathesi emhlabeni jikelele abantu abasemajele ngabahluphekayo abalemali bangaphandle uyenza loba yini akufunayo ebantwini ngendlela esebenzisa ukuthi yena unemali
njani basakazi bestudio 7 labalaleli bonke amagumbi amane eZimbabwe siyalibonga kakhulu ngokusitshela izindaba ezivela endaweni ezithiyeneyo emhlabeni namhlanje nithe ngikhulume phezu kodaba lwabanye obrubet laba abangamabalibande eliphikisa abakamthwakazi besicela kakhulu ukuthi njengoba nabo estudio 7 lithi alisakazi indaba ezibangela ukuthi mhlawumbe kube lo dlame elizweni lamazwe athethisayo alisakazi besicela ukuthi laba bomthwakazi labo bazikhuze bangabalokhu besithi bangabelokhu besithi nxa bekhuluma babe ngabantu angazani bakhuluma ngamashona lokhu besithi amashona namhlanje bengilalele bekhuluma phezu kukababa umagalela sibanda umafa besithi nonsense bephinde bethi futhi induna liyana bathi nonsense hayi badala siyacela laba bomthwakazi laba bengani sebephambanisa lokhu abakhulumayo lokhu sekungani sebexega abantu bezimbabwe abantu bezimbabwe sesibanyeni singabantu bani kulabazukulu abayizukulwane sesishoneni nezizukulwane zezindebeleni sihlangene bayasehlukanisa laba bantu siyacela student 7 ningazi ndiyabakhuza mhlawumbe liyekele ukusakaza ilokhu ze ama-audio abo nxabe zakhuluma into ezingazwakaliyo ngiyabonga
linjani lonke basazwe studio 7 ithanda ukubelela Chris Gandhi empingelelo intungayelinkomo mpingelelo ubaba ugirs Dube mpingelelo sonke jele laphana isizwe semthakazi mpingelelo lo president ethi umqondisi moya ngithanda ukuthi ngikhulume labantu bakithi bakumthakazi abantu basemathebheleleni kambe sizwe sakithi sizovuleka sokunina amehlo mthakazi omhle kwalaba abamameleyo ngikhuluma kanje so ngihlala ngikhuluma nathi no i-MDC Alliance lezano yinto eyodwa abantu bakithi ezinye izinto libafunda ukuzehlukanisa akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola so lina ngomkhumbulo ngikhumbula ukuthi uChansa engabamba umnanga kwa ngekhola ma ukukhuleka ekhulumeni kwami ukuthi I know iMDC lezano into eyodwa nanka amagama ka Felix Magalela abathu ngu Felix Magalela lo nanka amagama uselwisa thina abantwana basemathebeleland usesilwisa thina singabantwana bemathebeleland bantu bakithi vulekani amehlo amashona ngamashona akukho kodwa ishona leli lingcono leli li right umnanga gwayizamthe siqede eground uChamisa lamhlanje uthethe 18 councillors wazileta ngapha kobulawayo abantwana besebenzeni ngoba namashona njengamanje amaphathi onke sekhokhelwe ngamashona amashona yiwasis leader na umqondisi uyadijima ebusuku lemini umqondisi ziyamdinga izilwane sifuna ukumudla izilwane kodwa ukuthi likubonto lwelalini umqondisi alikuboni ngapha liyajika likhulume ngomqondisi kabanzi likhulume ngaye ngendaba ezinje bantu bakithi angazi ukuthi lifunani umqondisi ulilwela ubusuku lemini umntwana wena umqondisi sifani ngali yamphansa limathebele lendi ngali yamphansa limathweni kodwa aliwazi lokho ngoba na mina angaze ngizwe phakathi kwe-MDC Alliance le MDCT le ZANPF bekhuluma ukuthi kunyinyizwe kuhlukumezeka kwabantwana basemathebeleland faba hey mina ngiyabonga ngokuhlala ngise South Africa igama lami ngobheka impilo ngiyathi ngiyabonga
lawo kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathumeli imbiko ephehla udlame kumbe inzondano siyabonga kwezemelika umongameli Joe Biden usecothoze amelamayo umnumzana Donald Trump lebandla lama-Republicans ngokufuna ukuguqula imithetho yokuvota kulandela ukunqotshwa kuka-Trump. UBiden wethule lamazwi izolo edolobheni le-Philadelphia lapho athe uTrump lebandla lama-Republicans bafuna ukuncindezela abantu ukuthi bengavoti bekhululekile. Ezinye izabelo sezaguqula imithetho yokuvota efana lokufakela isikhathi sokuthi abantu bevote abaselayinini yokuvota bengaphiwa amanzi okunatha ngabantu makhaza lokunye okuninginengi. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Kuyacindezelwa kuyazanywa ukuthi kube le mthetho evimbela abantu ukuthi bayevote okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo ukuthi laba ma-Republicans lokhe bethuswa yikubona abantu besukuma kulolu khetho oludluleyo besiyavota besiyavotela uBiden ungathi uyakhangela ukhetho lololukhona kwakungutshiki lobhanqa ikakhulu kulaba abamhlophe behlukana phakathi laphakathi ingxenye yasapota uTrump ingxenye yasapota uBiden kwase kuze kuthi abamnyama base besithi gudlu baya kuBiden yikho okwawinisa uBiden khona lokho yikho kwasuka kwase kukhathaza ama-Republicans ukuthi khona kufanele ukuthi abantu laba abamnyama laba sizame ukuthi sibanqande sifake imithetho ezakwenza ukuthi behluleke ukuyavota. Abantu abamnyama balendlela zabo zokuvota. Bavota e-church, bavote endaweni ezithize, bavote ebusuku, bavote ngezikhathi lapho abafuna ukuvota khona. Yikho khonapho lapho abachaya khona. Ungakhangela njengendawo ese-Houston lapha kithi e-Texas. Lo owayengu-attorney kumbe umantshi omkhulu wavula ukuthi kuvotwe 24 hours abantu bevota kwaba labantu abaningi kakhulu abathatha leso sigaba bavota
ngendlela okukhanya kufuna ukuyenziwa ngayo khona lokho kwemithetho yokuvota ubona ngani akusoze kwenze kube nzima na ukuvota kukhetho oluzayo
hayi ngiyakubona ukuthi imithetho yona leyo izakwenza ukuthi kunqunde ngoba angithi bazama ukuthi bathi kuchaywe kakhulu ku male voting, kuchaywe kakhulu kuzikhathi zokuthi abantu bayivota ngasikhathi bani bagcine ngasikhathi bani, kuchaywe indawo zonezo eziyizo ezenza ukuthi abantu baphumelele banelise ukuthi bavote ikakhulu laba bamnyama. So kuzanqunda, kodwa ke abantu abamnyama akufanelanga ukuthi babe discouraged bona ngokwabo, ngoba ayede lobo ungazofaka umthetho, kodwa nxa abantu bakhona bekhona labo phela kuyamela ukuthi bazame indlela zokuthi banqobe khona lokho okuyabe kufakiwe okunqundwa ngumthetho. Abantu kufanele ukuthi kuphinde ukuhlangana kube reorganize, njengalokho okwenziwa ngudade lo uStacy oweGeorgia owahamba wakhulumisa abantu ngamunye ngamunye ngendawo ngendawo, wakuduza wakuduza abantu basukuma bayavota.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle, esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi ihlelo lwanamhlanje besikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba yintatheli zindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.